Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingani vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 26 enhlolanja 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uZulu wesigaba seMathebeleland uthi uzoyicela isivuthiwe indaba yokuphathiswa ngohulumende ngenhlelo zamanzi eziphawulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo.
Uyakwazi ukuthi iMathebeleland ayimboni njengomuntu olusizo kubo kulandela irole yakhe kumbe indima yakhe ayidlala ngesikhathi somvuqazo.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni ngesikhathi sokuhlatshwe abantu abedlula 11,007 ijekiseni yokuvimba leligciwane.
I-vaccination le khona ilande ukuzosiza impilo zethu njengobulawayo njengeZimbabwe and njengomhlaba wonke jikelele.
Ukucwayisisa kwenziwe iStudio 7 kuveze ukuthi abezempilakahle abaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba abayithembi lijekiseni evela kwele China.
Kuselo msebenzi omkhulu uhulumende kumele aqinise abantu amadolo abenze bawukhuthalele ukuhlatshwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wesigaba seMathebeleland uthi uzoyicela isivuthiwe indaba yokuphathiswa ngohulumende ngenhlelo zamanzi eziphawulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo. Umnangagwa uthe idamu leGwayihlangani elizaphathisa idolobho lakoBulawayo ngamanzi lizaphela ukwakhiwa lumnyaka. Uthe leli nyathelo ngelakuqala uhlelo lokuletha amanzi omfula uZambezi koBulawayo okuhlala kulodubo lokusilela kwamanzi. Kodwa sokulesikhathi kukhulunywa ngehlelo lezi osekuthiye izakhamizi zesigaba zesithi zizakholwa ngokubona. Sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo saqala ngokumbuza ukuthi udaba lwamanzi kaZambezi luhlala lukhulunywa sokuzaba lukhetho kodwa kathesi ukhetho lukhatshana. Nangu uMnangagwa ukhuluma ngalo.
Kuliciniso ukuthi uEmmerson Mnangagwa udinga i-political relevance eMathebeleland ngokuyafika kwakhe enyama yendlovu. Kungakhathalekile ukuthi asosikhathi sama-elections kodwa-ke uyakwazi ukuthi iMathebeleland ayimboni njengomuntu olusizo kubo kulandela irole yakhe kumbe indima yakhe ayidlala ngesikhathi somvuqazo. Kungakho-ke sizambona ephitsheka esengumuntu ofuna ukuhlala eseMathebeleland kodwa singakhohlwa ukuthi ngabo 1984 esendaweni yaseLubani nguye owayekhulume wathi abantu beMathebeleland bangamawu bafuna i-DTT. Ngelanga elalandelayo kwavuka kuswelakala abantu abafika 55 esiwale eLubani. Nguye lomuntu owayefuna ukuceda abantu beMathebeleland ngombhuqazwe iGugurawundi. Namhlanje simbona esechoba-choba esiza ngapha hayi ngoba uyabathanda abantu beMathebeleland kodwa ngenxa yokuthi udinga ukuthi abantu bemthande. Ezenze ngani yena? Yena ungumuntu olungileyo, ngesilungu sithi ungumuntu lwana who is shedding crocodile tears ebantwini baseMathebeleland.
Uhlelo oluyilo olufunwa nguZulu wesigaba seMandebeleni oweMathebeleland Zambezi Water Project kukhanya kabafuni ukuthi baliqonde babe bebhoda besiya gebha izikotsho. Uthini wena ngalokho?
Kuyadanisa ukuthi iMathebeleland Zambezi Water Trust yiyo kuphela ngathi isolution ku-problem yamanzi eMathebeleland. Hhayi eMathebeleland kuphela kodwa ebeza ebizanceda lokuthi izwe leZimbabwe lithuthuke ngoba ukuthuthuka kwayiMathebeleland bekusitsho ukuthi layo iZimbabwe izothuthuka. Kodwa-ke sibabona u-Emmerson Mnangagwa lehulumende yakhe ZANU-PF uhlelo lokuthi iMathewele Nzambezo Trust iphakanyiswe belucikela phansi sibabona bebhoda belungisa izikotsho lezi ezingaso permanent solution yeproblem yeMathebeleland. Ngokunjalo u-Emerson Mnangagwa esingakutsho ukuthi kakho serious ngokuthi uhlupho lolu alulungise, kodwa ungumuntu lwana engathi mina uyadlala ipolitiki ngempilo zabantu beMathebeleland. Sizananzelela ukuthi amanzi ayimpilo, kusisho ukuthi ukuswelakala kwamanzi kweMathebeleland kusho ukuthi uMnangagwa leZANU-PF yakhe bangabantu abacikela impilo yabantu eMathebeleland phansi, becikela ama-projects wonke eMathebeleland phansi. Sizananzelela ukuthi akula investor ongafuna ukuzo-investa endaweni engelamanzi. Ngokunjalo kusisho ukuthi iBulawayo nxa yayithethe njengendawo okuthiwa yi-industrial hub, lezi indawo zemkhonweni eMathebeleland ukuthi kumele ziphakame nxa kungatholakala amanzi, kusho ukuthi iZANU-PF government ekhokhelwa ngu-Emerson Mnangagwa ayilaso isifiso sokuthi uBulawayo aphumelele, iMathebeleland iphumelele, ngenxa yokuthi le-solution eyiMathebeleland Nzambezo Trust or project iphumelele. Yena ufisa ukuthi abantu bakithi behlale bedubeka, behlale bebaholela ukudla njengabantwana benyoni. Sinanzelela ukuthi nxa amanzi engasuswa kuZambezi, iMathebeleland izaphakama kakhulu, abantu bekwanise ukuzilimela, baziphilise langama-irrigation langakho konke.
Umnumzana Mkondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi abangamachumi amathathu lane 34 sebehlasele ligciwane le-coronavirus. Lokhu kutsho ukuthi inani labantu asebehlaselwe leli gciwane selokhu laqhamuka nyakenye sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amane 35,994. Labulala bedlula inkulungwane eyodwa 1,458. Ukansila Sinikiwe Mutanda oka ward 10 eNtumbane koBulawayo njalo engumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kukansili yakoBulawayo utshele usalekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bakhuthaza abantu ukuthi balandele iziqondiso zokwenqabela iCOVID-19 njalo behlabe ijekiseni ithuba lingafika.
NjengoBulawayo maybe as the city fathers and the committee siphatheka in terms of ukuthi i-health committee iyo spearheada i-health department ye-council ukuthi kubone ukuthi abantu i-program leyi ihamba ngendlela in terms from kuqalisa ukugcina ama-injections kusiya ku-strategy ukuthi abaqalayo ukuhlatshwa i-vaccination yakhona ngobani, like the health workers kusehla kubuya phansi. As ama-councillors silama task force committees afonywayo ngendaba ye-COVID yona leyo, okungangokuthi kulama awareness aqhutshwayo ukuthi abantu beziphathe njani during this pandemic ye-COVID-19. And also kathesi also kukhona abantu sebeqalisile ukugqugquzela lokunikezwa ama awareness ngokuthi sebe ama vaccine lawa asekhona asezaba khona ukuthi ayehle ayebantwini. So as councillors sihambisa nje imbiko eyehlukeneyo sisebenza namanye ama committees esilawo, like I said ama task force committees akhona wonke ama wards wonke 29. So sibambisana nje from ku health department kanye le lama councillors wonke jikelelako ku council.
Sikhuluma nje esingathi yiwo umbiko omqoka kumbe izixwayiso ezimqoka elizithulela abantu yiziphi?
Okay, kathi indaba ezimqoka esikhuluma ngazo in terms of umkhuhlane lo esikhuluma ngawo, sigqugquzela abantu ukuthi bagqoke ama-mask abo, they have to put their mask properly, bagqoke kuhle, ukuthi bagqoke halfway, We observe social distance and also lokuthi benanzelele ukuthi ama gatherings wona lawa lokhu engavunyelwa ukugeza izandla khona lokho sele sibuguquzela esikhathini esiningi. Kathesi sasihlanganisa lokuthi ma ama-injections lawa esebuya esisiya ebantwini siyazi ukuthi kulezinto eziningi ezikhulunywayo through i-social media positive things lezinye ezi-negative. So abantu sibakhuthaza ukuthi abantu babathathe lokuthi bazilungiselele ukuthi nxa sokubuya kibo ukuthi bezohlatshwa abantu bengethuki bangabi lama-negative thoughts but babekwazi ukuthi i-vaccination lekhona ilande ukuzosiza impilo zethu njengokulawayo njengeZimbabwe and njengomhlaba wonke ejikelele.
Hello, Councillor Sinikiwe Mutanda, oka ward 10 eNtumbane kobulawayo njalo engumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kuli kansili. Ubexoxa icingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Uhlelo lokuhlaba abezempilakahle ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 oluqale ngomvulo luyaqhubeka elizweni jikelele kodwa balutshwana abahlabisayo. Kusiyafika izolo kulabantu abazinkulungwane ezedlula ithumi 11,007 kuphela kade sebehlatshiwe ijekiseni le-China elenkampani ye-Sinopharm. Ukucwayisiswa okwenziwe iStudio 7 kuveze ukuthi abezempilakahle laba abasukumeli phezulu ngoba besithi abayithembi ijekiseni ephiwa eleZimbabwe ngeleChina. Lokhu kufakazwe inhlanganiso emela abongi iZimbabwe Nurses Association izolo. Kodwa uhulumende uthi ijekiseni le ayilangozi ebantwini. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso elumukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana efidlela Ncube, yena othi ukungafuni kwabezempilakahle ukuhlatshwa kwenza umthwalo wokukhanga uZulu ukuthi laye ahlatshwe ube nzima.
Kabaka sukumi ngobunenga abantu balutshwana abafuna ukuba ngabaqale besiziba ikakhulu ngoba kungacacanga kahle ukuqina kwalo umuthi. Kuselo msebenzi omkhulu uhulumende kumele aqinise abantu amadolo abenze bakukhuthalele ukuhlatshwa ngokuveza kahle ukuthi kambe ulamandla angakanani, uvikele kokungakanani, awulimazi uyaphilisa. Kusadinge ukuthi kufundiswe kakhulu kusuka kuba bezempilo kwehle kuze kufinyelele kuZulu ngokuba nqabo nabe madolo nzima kuza kwenza ukuthi bonke abantu babe madolo nzima bawuthathe ngemva kwesikhathi kumbe bagcine bengawuthathanga lo muthi. Kungavele kube madolo nzima abezempila kahle babe yibo abadonsa nzima abangakhuthalelanga ukuyahlatshwa kuza kwenza ukuthi uZulu ngobunengi akwesabe umuthi akwesabe ukuhlatshwa kanti kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe vele. Ukufundisana kuzamele kwenziwe kube kukhulu kungangabi yilo umuthi kube ngomunye kumbelwana kodwa uhlatshwa kumele abantu bahlatshwe ukuze basile ukuze baphephe kuqakathekile khona lokho. Kodwa ke nxa ngabe abezempila kahle bengakhuthali kuza kwenza ukuthi labantu ngobunengi babo babe madolosi.
Kuyini uhulumende amele akwenze?
Uhulumende kudingakala ukuthi aphume emahofisini ayefundisa ayekhuthaza abantu aveze futhi i-information yonke abantu abayidingayo ukuba basuthiseke ukuthi umuthi le uphephile kawusoze ubalimaze aveze ukuthi lapho sokwasetshenziswa khona usebenze kuhle kungakanani abantu bavikele kokungakanani abantu ngoba baza kwesaba kungaba sengathi yibo asebeyindawo yokuthi kuhlolelwe ukuthi uyasebenza kumba usebenzi lo muthi. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi aphume emahofisini akhuthaze abantu abezempila kahle labo bonke abantu abathatha lo muthi lo Zulu ukuthi umuthi uphephile, umuthi usefu, umuthi usengasetshenziswa ngabantu bangalimali kodwa bavikeleke. Nxa engasakwenzanga khona lokho bahlale bagoqa izandla emahofisini abantu asoze bawusebenzise lo muthi bazahlala i-COVID-19 icina iqedile isizwe sonke. Kuqakathekile ukuthi uhulumende aveze information yonke ezancedisa ukuthi abantu bazwisise ukuthi kumele bahlatshwe njalo ukuthi umuthi lusefu okungakanani.
Umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. ubekhuluma ecingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Kwa manje ngesikhangelo esiphuthumayo sivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphepha ndaba leHerald lithi umgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezemfundo yeprimary lesecondary unkosikazi Priscilla Msiya Irambu Mushonga uthi izikolo ezakhweza imbadalo ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe kuzamele zijeziswe. Iphepha ndaba leDaily News lithi imuli kasomabhizimusi wabhubha nyakenye ngengozi yemota uGenius Kadungure wazakala ngelokuthi Jinimbi isifuna ukuthi kucitshwe iwill yakhe elotshwe ukuthi kulomuntu omele athole enye yezimota zakhe ezidulayo. Imuli kaJinimbi ithi ifuna njalo igqwetha eliphethe umsebenzi lo unkosikazi Patricia Darangwa angazaba nguye omela imuli. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sabonani umthwakazi omuhle, sabonani umthwakazi omuhle. Hayi, ngithanda ukubonga isipho sempilo emaqhawe namaqhawekazi. Mina ngisuka ke ngidideke kakhulu, ngibe sengiyibuzo ukuthi kathi umthwakazi kwangena silwane bani, kwakhala nyonini kule khaya. Siyabonga sibe sesikutina kwesinye isikhathi sesithi inkosi yethu maduna kayiphumule ngokuthula. Mina ke ngokwazi kwami kuyangijabulisa kakhulu ukuthi ubaba maduna ayobekwa lapho kufanele abekwe khona. Njalo thina sisizwe sikamthwakazi kufanele siyibambele into yethu. Ngiphinde ngisole ke bona labo futhi abantu abaphethe umthwakazi. Ngihlala likhala ngempumalanga lithi impumalanga ngiyalicindezela. Maso kufika ikhathi sokuthi zokuthi kumele amaqhawe phinda linikeze intambo bona laba abantu abasihlukumezayo. Angibandlululi bantu kodwa ngisuka ngidideke ngingazi ukuthi bantu bakamthwakazi nime kuphi. Ubaba maduna sephumule ngokuthula, kuyangijabulisa ngoba ubekwe endaweni eqondile laphe aba ayelikhalele ukuthi abekwe khona kubo heroes. Mina bekungasimbono omuhle kakhulu ngoba inkosi kamthwakazi bekufanele abekwe komthwakazi. Ukungathandwa kwethu njengomthwakazi awuqalanga namhlanje, nokungakhulunywa kahle njengomthwakazi awuqalanga namhlanje. So mthwakazi, asiphakameni simini ngenyawo sifuna ukuyimela sizenzele into zethu. Nala ma-vaccine engizwa abantu bonke bathi bayabonga, angazi ukuthi nibonga ini ngoba ekugcineni yikho lapha enizofa khona liphele lonke du. Ningagijimela ukubonga into eningayazi, into yokuphiwa eyamahala. Sinjengomthwakazi asingagqugquzela abantu ukuthi bathathe lezi zinto zamahala baphinde bajovele abantu ekubeni umongameli bathi ujoviwe angabonakalanga public. Ujoviwa kanjani angabonakalanga public bese kuthiwa abantu abajova? So umthwakazi asimini ukugijimela izinto esingazazi. Sistrong, siyakwazi ukuyinqoba lento. Siyakwazi ukuyinqoba lento. Asifutheni senze yonke into esemandleni ukuthi sizivikele. Bathi umuntu ushona ngoba isikhathi sesifikile, masingakafika ngeke akwazi ukushona umuntu. Yonke into eyenzakala yintando kaNkulunkulu maqhawe. Ngibe sengibonga umkhokheli we-MRP umqondisi moyo upresident. Qhubeka qhawelani, ibambe injalo ishisa.
Sikubingelele msakazi, sikubingelele impela, sibingelele nonke nje ngomsebenzi wenzayo. Sinenkinga thina kulo lonke jikelele esizweni samakhebelela nje singumthwakazi. Sinenkinga enkulu kabi, abafowethu basuka batabalaze ekhaya bengaqashwa kodwa befundile abaningi bazama ukuya eGoli ngoba kunendlela yokuthi abantu abaqashwe. So sebeyizamele eGoli befike bethenga iy'moto zabo-ke manje ukuthi bekhona ukuyiphilisa ney'ngane zabo, bekwazi ukudla izwe lonke, behlolovele e-South Africa bephinde bebheke kwelakithi ekhaya. Kodwa ke ukugcineni iy'moto azisaphumi manje zivaliwe. Kodwa uma sithanda ukubuka siyidekisisa leyo ndaba iyasihlukumeza kakhulu ngoba iy'moto zigijima ziyehla ziyesishoneni le ziyahamba ngoba abafowethu abanye esiphila nabo esifanisane bahamba impela ababheka ngapha endaweni zishone kodwa wela kithi ngapha baziyavala imoto ziyabantu siyakhathazeka kakhulu ngohulumeni okwenzayo ukuthi kade yini umsebenzi wakhe mangabe sicikela ngoba manje uzivusela amanxeba mangabe esithathela amandla ethu ukuthi manje siwazi ukuyisebenzela ngiyibuhlungu lento le uyibhekisise emsakazi kakhulukazi siyaxela kwela kithi ngoba masibuka kusikhela zonke indawo zetsholoshi thina siphila ngeyindlela yethu siyisebenza kodwa ukugcinene uhulumeni uyazivalela amathuba ethu kumanje imoto uyajabula uma kufanele zithathwe ngoba uyakwazi ukuthi akusonisele sakhe akuzame ukusidedela siyibuseke thina ngokwethu singumphakazi siyakhathala ke manje ngoba uzivusela amanxeba into yenzeka kodwa singafuni ukuthi siyicabangisise leyo ndawo
sanibonani basakazi bami be-studio 7 njani lapha elikhona hhayi siyaphila ngukhulu ukopa lo okhulumayo ngilapha kwele-South Africa basakazi bami mina into engingayisho ukuthi abantu abangafoswa ukuthi bayothatha lo mjovo ngoba oqala lama-injection la lama-vaccine lawo athestwanga lapha asuka khona lapha e-Africa aze kuma-trial lingafanisi futhi imjovo ukuthi ngoba e-South Africa i-vaccine ekhona ileya ku-Johnson and Johnson yiyo futhi ethethwe ngubani nguRamaphosa so uRamaphosa ejove ngaleya ku-Johnson and Johnson akusho ukuthi yiyo futhi esebenza eZimbabwe so le mebhasi South Africa bengabe sebe-researche baqeda ngayo yingakho abantu sebeyithatha but nakhona lapha e-South Africa abavumi futhi ukuyithatha yona le abanye amanesi abanye laba ihlangano emele amanesi ithe bathi bona angeke baze bayithathe nanoma bebaqeqesha ukuthi bakwazi ukujova abantu kodwa bona angeke baze bayithathe lelo khuzanini le vaccine ngoba kukhona okade kumele kwenziwe abangahlanganiyo ngale vaccine so abantu abangafosa ukuthatha le vaccine lasekhaya lakho mina ngathi bengafoswa ngoba eyasekhaya ivele eChina eyalapha e-South Africa ivela kuphi angazi uJohnson and Johnson ngumse-Britain ngumse-America kumbe kuphi kodwa okukhona ukuthi lama vaccine awafani and lapha aze kuma trial especially yona le e-South Africa that is why bethi umuntu uyajova ama-volunteer umuntu o-volunteer ukuthi ayithathe uzoyithatha so akungaphoqeleki ukuthi umuntu aka-volunteer ukuthi ayithathe umuntu akube yisinqumo sakhe ngoba uma inga-reacta kubi emzimbeni wakhe kuzolimaza umzimba wakhe lokho angeke ulimaze umzimba womunye umuntu ekubeni yena ephoqelelwe ukuthi ayithathe le vaccine ngiyabonga ngukhulu ukopa lo
ama-president a-rite ama-president alengqondo ama-president acabangela impilo zabantu ubabhizi bacabanga ngalo mkhuhlane kodwa bezana u-PF basicabangela ukuganga nje labafazi babantu njengale nto le abayenzayo le umuhadi la ama-president alengqondo bacabanga nzima usuku le mini laba abezana u-PF bagijimela ukuvala ilizwe beqamba amanga kuthiwa ye sivikile abantu sivikile abantu buka umuhadi ukuthi bayenzayo instead ukuthi kube ngabacabanga ngalo mkhuhlane lo kodwa bacabangela nje abafazi thatha le mali nikezwa abafazi beyidlalisa instead ukuthi kube ngayo imali abathengela ngayo ukudla abantu kodwa still bayithatha beyinikeza abafazi uvuka kusaza kuthiwa ngabantu abangavusa ilizwe angithi abantu bayabona ukuthi imali idliwa njani imali yabantu idliwa ngabafazi babantu bezanu-PF beluthi ilizwe kanje baluthela abafazi that's why ilizwe liyaloka litshona liziya phansi balokho betshontsha benikeza abafazi laba bantu labo akuso abantu abavusa ilizwe lapo awunje ukuthi ikhehleni kaumohati ikhehleni ngasela amazinyo ngumuntu ongabe esakhuluma ngey'ndaba zomjoli angithi uyabona zelihle le mali ebahlanyisayo le bahlanyiswa yimali lapo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 likhumbule balaleli lisithumele imilayezo emfitshane lingenzi ibende ukuze senelise ukudlala yonke siyabonga kwezelimelika ugatsha lwemelika olubona ngezemithi olwe-Food and Drug Administration soluvumele inkampani ye-Johnson and Johnson ukuthi yethule uhlobo lwayo lwejekiseni ye-COVID-19. Lokhu kuzakwenza kube lemithi yokuzivikela kugciwane le-coronavirus emithathu kwelemelika egoqela owe-Pfizer lowe-Moderna. Kodwa ijekiseni ye-Johnson and Johnson yona yehlukene lamanye ngoba umuntu uhlatshwa kanye hathi kabili. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi uPriscilla Ndlovu saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani eSeattle lapho ahlala khona.
Umumo wegcikwane Washington State. Ungathi unganeno ngawuzange uze uphihlike kakhulu kakhulu njengakwezindawo bendawo ezingabo California labo Florida labo labo New York labo New Jersey loba nje kuyisi state esaqalisa ukuba legciwane iAmerica yonke igcwane loqala labonakala eWashington State ugovernor wahle wathatha amanyathela lokuthi uhlale nanzelele vele ukuthi lithina sihlala ngabona suku stage 4 la ku stage 2 siphenduka siyele muva uyananzelela ukuthi uhlala ekhangela imithetho yakhe vule vala kunzima ngendlela abesenza ngayo ukuthi igciwane liphonga uchelesa nje ligcwale njengakwezinye indawo mbona ngani imithetho kagovernor iyencede kakhulu hayi kathesi nje liyehla kaliphezulu
nxa sikhangile okwenzakalayo kuyathembisa na ukuthi umnyaka useyaphela kuyaba kungasela gciwane le-coronavirus emelika la
umkhuhlane wegciwane leli i-COVID-19 ngumkhuhlane onzima amkonti kule lizwe elingakhuluma lithi lona bazakhansila bakhansile by the end of the year kungabe kusaba le-vaccine kungabe kusaba le-corona even kule-vaccine ngenxa ukuthi abantu bayahamba from kulesi sigaba kusiya kulesani sigaba kulelani lizwe kusiya kulelani lizwe njalo siyeza ukuthi engitsho mina ukuthi ngibona ngani icorona ingeza kipheli phele ngitsho ngoba sasisizwa kuthiwa belungisa ivaccine babelungisela omunye umhlobo wegciwane these days sokuthiwa kulelinye igciwane elingavumiwe naleyo ivaccine ekhona so ukuthi imhlobo yamavaccine le ephuma iphuma ilokhu isiba khona izaqhubeka siba khona kuzathatha isikhathi ukuthi imelika layo lamanye amazwe babe lelokhuzeni lesibanga sokuthi bathi thina i-virus kayisekho hayi ngibona ngani kuzasithatha iminyakana njengoba lapha sikwazi ukuthi bakhona abanye abangafuni i-vaccine bakhona abanye abathi bayayesaba njalo sizwa kuthiwa even ukuthi i-vaccine yangikhona kwamanye amahlobo yama-virus ethutshayo le kayisebenzi ngendlela eyayilungiselela ukuthi isebenze ngayo umnyaka uzaphela nje kulokhu kusithi gqoku siba khona but ngibona ngani abantu bazabe sebekhululekile sekungcono kule ndlela abantu abavaleli bengayo kathesi but ukuthi igciwane lihambe nyanyanya hayi angazi engxenye lizahamba kodwa kambona
unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Seattle e-Washington State uhlelo lonamhlanje esikhangele inhloko zendaba uZulu wesigaba seMathebeleland uthi uzoyicela isivuthiwe indaba yokuphathiswa ngohulumende ngenhlelo zamanzi eziphawulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo esigabeni lesi ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo ukucwayisisa kwenziwe iStudio 7 kuveze ukuthi abezempila kahle abaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi libe lempelasonto elithukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.